sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 10 Mfumfu 2023 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliament namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa
ngela indlela iIsrayeli ekhaya ngayo lapha kungenza iArab West yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa bese kulumatha njalo kulumatha ilanga elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi kenelisa ngokugqiba ingxenye yohlelo lweMathabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphuthisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekuxokozela edalela eParliament namuhla lapho amanye amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change edatshukele izigqoko ethukana namapolisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelelo walelo bandla ele CCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayele eParliamente umlawulo waleli dale umnomzana Jacob Mudenda esanda kubika ukuba kulamalunga alichumilane 14 abebandla le-CCC asebexotshiwe kudaleleli nguChabangu. UMudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayele eParliamente eHarare. UMudenda uthe uChabangu lilunga le-CCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko usesese wonke ufuna kalawe mtetweni ukwazisa umongameli welizwe leZimbabwe Electoral Commission ukuba sekulesikhexe eParliamente kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale leParliamente lawa.
UMudenda uqale ngokuvumela ukuba amalunga awe-CCC alitshumi lambili afungiswe ukuqala umsebenzi njengoba engenzanga lokho ngesikhathi iParliamente evula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolungabe CCC abaguqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Chibaya besithi banikeza uMudenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi konke okuhambelana nedale leli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. UMudenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo le-Riot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma. kuyakusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye abalimele baguqela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Mathunga ukuthi ummeli wabasha eHarare umnumzana Takutswa Ngatsiwori udajukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uspeaker kungani esitsho njalo. Uspeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uspeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisitsho ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsida. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni. Kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela ndaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
Uspeaker uthethe incwadi evela from a state vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to ZANU PF lo speaker weParliament ukubhala eParliament uyetshetshe ukhiphe uziyambi lo mnanga kwajunior labo bonke abamembers ezanu PF ngenxa yokuthi sebanana republic ngumbuso ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqweta elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yezayo Ezekiel Good University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuvuka esithi ngumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not good, ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ephalamende uChabang uxolisa amalunga awe-Senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-ZANU PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ibandla leli ubesedayele ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyule iStudio 7. UChabang uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wephalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha okwakumele beqhube umsebenzi wephalamende. Ayisiko kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ephalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqoli zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabangu abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise labo abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yamanyano amazwe umnumzana Volker Turk yena usole ukulwisana lokhu njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni loludaba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhathi sauZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eIntuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impi ngalali ndlela ikakhulu unqabe laba bahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba beIsrayeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka futhi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bonakanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrayeli lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrayeli obuvele nje ubungani babunyinginye.
Ye, ukungezwani kweHamas bePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israyeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa abemathebeleleni south babodwa kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulo hlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kwekuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqedala impi kusikhathana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathana kana ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukuthi liza lokuthaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibatshayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni so maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kube sekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project, obexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-Dallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi ngenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelelen Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zemathebeleleni amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleland North yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso wemathebeleland Agricultural Show osanda kugqitshwa.
Yes, yes, aqalisa i-district agricultural show, then ngo-2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show. Kathesi sosibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi i-district. Wonke ama-district awe-Mat North isiyi-provincial agricultural show yona le esewange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show, but lo nyaka sibone improvement, sibone kubika amanye ama-companies amatsha like o-Dinson Korea. Lama companies amatsha wa China asasebenzele wanki lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amatsha and lamanye ama farmers amatsha sibone efika 54 abuya zobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula iagricultural show yethu yemathebeleni
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorane efaka ama pipe water scheme kuwo wonke ama villages emakhaya and ukhangele ukuthi efake ku 35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi Mat North lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
Solungaphi uhlelo lwe-Mathebeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa. Bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi. But lokho liyakhiwa. Angiboni ukuthi kuyade kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile. So akusavalwa ngamagethi lana sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka. So sibonthi singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo. So but hayi idamu lona liyakhiwa. Of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenziswa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds ukuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMathebeleland North obekhuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Abacubungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine encedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okukulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube owe Studio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa ke nxa kuyukuthi into le impili ingaqhubeka, ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu ngokube lelizwe lelizwe Africa khonaphana elingawalungisa amafutha lanti elungele izimota lokunye okunjalo njalo. Ngithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza phela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bafika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelani lokuthi amafutha wona ngokwawo vele akhwelile. babe bethola intshukuntshu zayo ukuthi bakhweza njani ama price. Kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusifinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Ongaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel ngapha kunamathele ngomsila kuthi mke Palestine. So ukuthi umuntu abantu okhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahla banye bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi nxa ukhangelele UK labo Russia emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqona lelabantu abakhona lekhatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation u-KO ivele lobuyayilobudlelwano lamaqembu ayelithwana ayelithwa amakhiwa kusho ukuthi bengasympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ongapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mina athi vele uhulumende wethu akulathi engaguquka bengakukhuluma nje kodwa wasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela khonokho ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabonele Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho.
Akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engasathanga lutho nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga ekhulu kakhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lobadlululo behluphana nabantu abasegaza le West Bank. Vele kulobadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eZimbabwe akula vele engakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona maji diplomacy yakhona fafane bavele lobu ukuthula ngabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengwesitho ukukhumisana nomlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe kona?
Angeke kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ebuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihlingene kuRed Sea hayi hayi ihlingene ngapha ku-Horn of Africa. Angiboni ukuthi kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-Amerika sebengendele empini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithoba munye $9 billion ukuze kwakhiwe izitichi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam. Besebenzisa imali zabo let the diaspora, and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhulu bokuguquka komkhathi eleclimate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews ezikhona khathesi ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into ye climate change as affectayo thina more khathesi, especially with regular droughts lama cyclones. So sithi khona as the developing countries we will need to be given special attention. Sipiwe imali yokudevelopa ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempilakahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi, iNational Consumer Rights Association, uMnumzana F. Ncube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingagcina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi, okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho okulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagetsi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yikuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zeWange, kodwa lanamuhla udubo lwegetsi silokhe luqhubekela phambili. Osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Bon Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende, lapho amanye amalunga awebandla liphikisayo ele Triple C abizelwe amapholisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7, lilakho ukusithola ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 AM kumagagasi athi 909 AM, 6175, 7255 shortwave. Ngeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla, lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bevizelwa amapholisa. Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara